Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ka 10 Ntulikazi 2024 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Izinto lezi nxa zisenzakala kanje ziyabe zidinga ukuthi zicwayisiswe ilaba be-security abakhangele kuhle baphumele into eqondileyo.
Abantu babambe wangaphansi ngokwenzakala kumdeni kamongameli Emmerson Mnangagwa okuthiwa kulamasela asengena ezindlini zabo edinga okungaziwayo.
Mhlawumbe yena uMnangagwa ngokwakhe kukhona kuzamayo ngoba bonke laba bantu abakhulunywa either ngominister mbe ngo-deputy minister amasela nje kawadlalele endaweni ezinjalo ngoba bagula kulamadoda ahlale ehlomile.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana bathandabuza umbiko kaMnangagwa othi uzasuka esikhundleni kungakenziwa ukhetho ngomnyaka ka-2028. Isikolo seMatopo Mission esitshelwe idomu yabafana sidinga imali yokunceda abantwana abatshelwe zimpahla lokunye. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu babambe owangaphansi kulandela ukungena kwamasela endlini kamongameli Emmerson Mnangagwa eHelensville eHarare lemzini wendodana yakhe uDavid Mnangagwa kanye lomzukulu wakhe uTonga Mnangagwa abayiziphathamandla zehlangothi zikahulumende. Abezindaba abezimlive babika ukuthi amapolisa azame ukudubula amasela la emzini kaMnangagwa abezama ukutshontsha. Nganisenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana George Charamba esikhulumeli sikaMnangagwa obengaphendula emakhalekhukhwini, kodwa esikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi udaba lendlini kamongameli kakezwa ngalo. Amasela asanda kungena endlini kaDavid likaTongai lapho okuthiwa ayezama ukutshontsha. Achiya inhlamvu zompopo lokunye emzini kaDavid Mnangagwa okwaba lomlilo wachisa impahla yakhe. Akwaziwa ukuba ngamasela kumbe kukhona okwenzakala kumdeni kaMnangagwa olamabhizimusi amaningi. Ezinye ingcwethi kwezombusazwe zicabangela ukuthi lokhu kwenziwa ngabantu abakhangelele ukuthi uMnangagwa ulakho ukufaka esikhundleni sikamongameli indodana yakhe kumbe umzukulu engasuka embusweni. Kodwa abakubandla lezano PFI kuthandabuza lokhu, sixoxe lomnumzana Believe Gawule ilunga lebandla leli.
Izinto lezi nxa zisenzakala kanje ziyabe zidinga ukuthi zicwayisiswe ilaba be-security abakhangele kuhle baphumele into eqondileyo ngoba nxa sokunje kips omunye la uzakhuluma okwakho omunye ukhuluma okunye omunye acabangele lokhu kuningi esingakucabangela sisebenzisa singafila in ama-blank spaces sisebenzisa amabala engxe mhlawumbe angayisiwo sisithi umumo lo owenzakalayo ubangelwa yilokhu lalokhu ana sicabangela but okuqakathekileyo kips ukuthi kucubungulwe kakhulu ilaba abeze security bacubungule kakhulu badingisise sibe befika sibile endabeni ye ukuthi kubangelwa yini khonoko ikakhulu nxa kulanda i-first family.
Yes, aza kubona kusenzakala konke lokhu ke kungakasuswa esikhundleni wayengumongameli uRobert Mugabe lapha kwenzakalani kule
even la izolo lokhu uMnangagwa engakabi ngupresident wayehlelwa ezinye izehlakalo eziningi ezinjengazenezi ehofisini yakhe befika befaka i-cyanide konke ngaphi ngaphi babefika bemthiye ngaphi imota kwese ibe involved engozini njalo njalo into ezinjalo zazisenzakala. Kodwa ke okokuqakathekileyo vele kips ungakhangela anti laphana uMnangagwa eqalisanda ukungena wahlangana le bhomba e-White City ikwizinto kade zisenzakala nje zonke zenzakala. Okuthi asikwazi ukuthi-ke sokumelela abana abayibo abacubungulayo bakuphumela ukuthi kubangelwa yini even lakathe sikhona okokwenzakalayo bamele betsho ukuthi kubangelwa yini kulokuganga okuthile kule kumbe amasela kwesikhathi abefuna uyatshontsha abantu ababefuna befuna ukulimaza abantu kuyini okwenzakalayo sibi kahle kahle yiko kumele kudingisiswe kubese bephumele into ebambekayo.
Ye, akulikhathazi lini njengabantu bezanu
bekhona? Akungikhathazi kakhulu ngendlela ethi kips njengoba ngisitsho ukuthi into le ivele into eke yayenzakala le emuva kodwa kusikhathaza kwakhona ukuthi khona kwana kwenzakala emuva azange sibe kwazi ukuthi kwayenzwa ngobani phela yonke into yogips imele icubungulwe then it uthi bring the culprits to book.
Umnumzana Billy Gawule lilunga lebandla lezano PF sixoxe laye eseLondon kwele Bilitane. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Angikholwa ukuthi ubusela obenzakalayo laphana kukhona ukuthakathi obenzakalayo into zezano ngaphakathi omhlawumbe yena umnanga gongo wakhe kukhona kuzamayo ngoba bonke laba bantu abakhulunywa either ngominister mbeni ngodeputy minister amasela nje kawadlalela endaweni ezinjalo ngoba bakudubula kulamadoda ahlale ehlomile angazi ukuthi intsorobani abazama ukuzidlala khona phana mhlawumbe nje zinyembezi abazama nje ukuthi sibone ukuthi bayahlukunyezwa kodwa hhayi kukhona abazenzela khona.
Ye, siyakhumbula zange sabona izinto ezinje owaye ngumongameli uRobert Mugabe engakakhitshwa esikhundleni libutho kambe ukuthi kukhona ongani ukutshaya amanzi omnyama la.
Hayi, angikholwa ukuthi kungaba yi-ishu yokuthi ibutho lifuna ukumkhupha ngoba yena labo chiwenga kunye lalabo abasebuthweni bayezwana mhlawumbe nje kule nsoro njona ngijile ezenzekalayo siza kubona kuzavela ngoba amasela nje njona ngijilwa ngeke kuthiwa ayetshontsha komnangako baningi abantu abavulnerable abangatshontshela.
Kuna vele umuntu uyahamba njani endlini yesiphathamandla sikahulumende kumbe sikamongameli esithi uyatshontsha izitina kumbe uyatshontsha isamende kumbe into ezinjalo kuyenzakala khonoko?
Yikho phela esikutshoyo ukuthi kuhlala kulabantu abahlomileyo both ZRP le-army komnangako ko-deputy minister uhlala kule ZRP i-VIP protection 24 hours so ukuthi bazangena kanjani baze bangena ema-bedroom bayefaka inhlamvu kukhona sibili ubuthakathi obuthile engithi kwelinye ilanga kuzovela.
Inkinga yokuthi akujayeki la mathambo lapha so kuzavela njani?
Uhlupho yokuthi akujayeki mathambo ye kodwa-ke angithi kule ndlela okuziveza ngakho mhlawumbe bona ngokwabo phakathi bazama ukwethuselana khona kuzana uPF kodwa-ke uhlupho esilalo yokuthi umnankagwa ngu-strongman odlelana le army ukuthi umuntu angangena azayengena phakathi sibili endlini atshiye inhlamba hhayi lokho kuyinsinda baphendule.
Lo ngumnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Umuzi kamnumzana Wilson Makanyaire olilunga lecele le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba usuchisiwe eRurungwe West. UMakanyaire nguye obekhokela uhlelo lokusitshengisela bekhuthaza ukukhulula kukaThimba labanye bakhe abafika phosa amachuma esitshiyangalombili 78 obeliqoqwa ngamalunga e-CCC eKaroi. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolwele esikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi kusenjalo umthethwandaba osudlulisele phambili isicelo samalunga ebandla leli afisa ukuthoniswa amacala okungena umhlangano okungekho emthethweni. Sokwedlula amaviki amabili bevalelwe entolongweni babotshwa besemhlanganweni okuthakazelela usuku lwabantwana olwe Day of the African Child eHarare emzini kaThimba. Umkhosi walonyaka okubukisa imisebenzi yabakhubazekileyo kanye lokunye we-National Disability Expo uqale namuhla eBindura. Abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 30,000 bakhangelele ukungena lomkhosi ozavula okusemthethweni ngolwesihlanu ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Lonyaka kulababukisayo abekwele Zimbabwe lakwamanye amazwe abedlula amakhulu amane 400. Umkhosi lo uqhutshwa phansi kwesihloko esikhuthaza ukuthuthukiswa kwabakhubazekileyo kusiyafika umnyaka ka-2030 esithi Accelerating the Attainment of Vision 2030 Disability Empowerment Targets for Enhanced Inclusive Sustainable Development. Emkhosini lo kubuthene abakumhlanganiso ezilwela amalungelo abakhubazekileyo, ingatsha zikahulumende, abantu abakhubazekileyo labanye. ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomela abakhubazekileyo edale le-Senate uSenator Anashiri osemkhosini lo.
Kulama organizations abantu abakhubazekileyo, kulamanye ama organizations lawo abona njengamalungelo abantu, siyabona kulama ministry, kule justice, ministry of justice, ngibona izethu la ikhona apha iforest committee, isethu mutual public health and social welfare, NASA laba siya-exhibita sikanyeza amatalent abantu abakhubazekileyo ukuthi basebenza njani labo bangathola ama-services njani. Hhayi, ngiyathaba lapha ku-Ministry of Justice kade sibona benika ama-constitution akhona, amanye ama-constitution lawo ekubreki ukuthi labo abantu abangaboniwo labo bantu ukuthi bazuze i-information.
Baphumile ngobuningi na abakhubazekileyo ukuzophatheka kulo mkhosi?
Bagele bakhona interact aminiza namanye ama-service providers nasizama ukuthi sibone ukuthi amalungelo omuntu wonke ayaqhakathekiswa.
Injongo ekhona lapha ngeyani? Umbuthano lo ujongene
lapha sizama ukubona ukuthi singayenza imizamo kani ukuthi abantu abakhubazekileyo labo ukuze i-sustainable development bakwanise labo ukuzisebenzela, bakwanise labo ukungena imisebenzi, bakwanise labo ukuhambe esikolo. Namhla khalisile Thursday, siyabona amathenti segcwele khona. Friday sizaba lo His Excellence Comrade Mnangagwa. Njengabantu abakhubazekileyo sifuna i-top representation ukuthi sizimelele, sizikhulumele. So siyabona ukuthi we are underrepresented ku-national hakuna umuntu ongeneyo le-disability quota. Kumayuthi asibonanga, kumakhansela hakuna abangenayo, kodwa sekhona ama-quotas. Kanti ama-quotas lawa kumele abe disability inclusive.
USenator Anashiri umela abakhubazekileyo edale le-Senate ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esebhindura emkhosini we-National Disability Expo. Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Israel lihlasele namuhla indawo ezijiyeneyo eGaza kulandela ukubulala elikwenze abantu abafika ama-30 izolo esikolo eCentral Gaza. Mthethandaba kwele Kenya uthi amapholisa enza iphutha ngokubulala intatheli izindaba kwePakistan. U-Ashad Sharif wadutshulwa watshonela emoteni eNairobi. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umthethwandaba uthe kumele kuhlawulwe umfelokazi kaSharif kulandela isehlakalo lesi. Kweziphathelane leMelika, umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi umanyano weNorth Atlantic Treaty Organization iNATO uza kwengeza imali lezikhali ezipha eleUkraine ukuze linqobe eleRussia empini ephakathi kwamazwe omabili. UBiden wethule amazwi la izolo khonapha eWashington DC evula umhlangano osaqhubekayo wabakhokheli bamazwe akunathwa agoqela eleBritane, France, Holland, Denmark lamanye achiyeneyo. Umhlangano lo uza ngesikhathi eMelika lilungiselela ukhetho lukamongameli, njalo amanye amalunga ebandla likaBiden esithi kumele echiye umbuso adedele omunye ozancintisana lomnumzana Donald Trump webandla lama-Republicans ngoba uBiden eseluphele. Ukuhlaziya lolu daba kanye lokuqatheka komhlangano we-NATO, uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Tim Muringayi.
I-summit le ekhona e-NATO lapha iqakathekile ngoba siyakwazi ukuthi impi ye-Ukraine isidonse over more than 3 years. yoni Russia yayi budget ukuthi yayiza shaya Ukraine within a few months, but gathese sibona ukuthi hayi abantu beUkraine labo bazimele labo bathi hayi soze sithathelwe ilizwe lethu sisaphila, kungcono bababulale bonke ngoba bavumi ukuthi uPutin abuyazo thatha ilizwe labo mahara nje. So ukuncedwa abakuyenzwa yiNATO yikho okwayenza ukuthi iRussia la ibona ukuthi hayi lapha umumo awusalula, ukuthi iNATO ihlangane kunceda layo iUkraine okuyinika i-confidence ukuthi iqhubeke phambili ngaleyo mpi, ngoba izikhali bayabanika imali, bayabanika le training, le equipment ababengela. Ngoba siyakwona ukuthi kuqalisa lona le mpi iUkraine was underfunded, ingela noma zikhali or i-sophisticated equipment.
UBiden sibone esehluleka kakhulu kungxoxompikiswano ayenze lo Trump, okwenze amanye amalunga ebandla lakhe elama-Democrats asungula umkhankaso wokuthi asuke esikhundleni kungene omunye ozancintisana lo Trump, ngoba yena esekuvezile ukuthi hayi useluphele kasenelisi. Abakhokheli bamazwe akumanyano we-NATO ubona bengasuthiseka ngendlela azaqhuba ngayo kumhlangano ukuthi hayi ngempela uBiden uqinile njengomkhokheli welizwe elihola i-NATO, ngumuntu abangamethemba mpela ukuthi hayi u-commander in chief usakhona ubaba uBiden sisala sisebenza sonke.
Ukukhangela abakubonayo uBiden, uBiden seluphele but kaluphalanga over 1 year or overnight. I-debate yiyo ngantwa yamphambanisa abantu sebesithi hayi i-functions zakhe ngantwa kasakwanisi, but mina mbona ngantwa layo uBiden ngantwa wakuthatha lula lapha ku-debate. Wona amazwe wonke le-America yonke bekhangelela ukuthi uTrump vele kasoza aphenduke, so kathesi ngantwa abantu sebeyithukile kutayi uBiden seluphele and kasakwanisi ukuba nguye ungu-commander in chief weAmerica, lamazwe wonke we-NATO emkhangele. But kumele sibuyele emuva sikhangele ukuthi uBiden i-history yakhe as a senator, as a vice president and as a president wayehamba njani and i-performance yakhe yayime kanjani.
Umnumzana Tim Moringa yolandela izombusazwe zeMelika ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 eseOhio khonapha eMelika. Isikolo seMatopo Mission eMathabeleland South sesivule isikhwama sokudinga imali emphakathini ezasetshenziswa ukuthenga impahla, ukudla lokunye okwabantwana abedlula amachumi amahlanu 52 abatshelwe yidomu. Mnumzana Vezisizwe Bebe ovule isikhwama lesi ebulenjini bokuxhumana kukhasi leGoFundMe uthi badinga imali efika inkulungwane ezinhlanu zamadola eMelika, i-$5,000 ezanceda kakhulu abantwana laba asebephila nzima. Uxoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7.
Ngemva kwesehlakalo sokutsha kwe-dormitory yabafana, sikhulumisane lesikolo sizama ukudinga indlela yokuthi simncedisane lesikolo, basebesinika imvume yokuthi sivule i-GoFundMe. Mina ngilapha e-America and amanage ukuthi ngivule i-GoFundMe leyana with authority yesikolo, so it's running now. We have raised about $800, so we are still appealing and to abantu abafunda eMatopo labanye nje isihlobo abangane and everybody who is a friend of Matopo and well wishers to come in and bazama ukuthi basixhase esizathu sizama ukuthi sixhase isikole.
Singathi vele lapha lidinga malini?
So iGoFundMe lay our initially imali esidingayo kathesi i-$5,000, so ibhaliwe khona phana ku-GoFundMe page, so sidinga $5,000. So i-$5,000 lay ngiye ukuthi sizama ukuthi sithenge ama-uniforms abantwana, sithenge icathulo lezigqoko, ingubo, lama-mattresses, ama-toiletries, lokunye nje ama personal things abantwana athileyo kuma classroom ngaphansi. So imali esizama ukuthi isidinge kathesa ukuthi sikhave sithenge lezi zinto ezama emergencies abantwana abazidingayo ukwenzela ukuthi baqhubeke ngezimpilo zabo.
Ye, khuluma labantu abafisa ukuthi bafake imali kumele benzeni, khuluma labo sisi.
Bahamba ku-internet bangachecka kuphela ukuthi help Matopo. Ungasethi ukuthi help Matopo, GoFundMe. Kuzabisa ipage eyedwa khonaphana eye GoFundMe. Kule button ofika ulipress elithi donate, ungathi donate, so kuza kunika nje ama-options okuthi u-donate khona. Sebenzisa ama-card, credit card, kumbe ama-debit card, or amanye ama-forms of payment. So uyafaka ibizo lakho, ubuse ufaka le amount. Awufisa ukuthi bakunanzelela abantu ukuthi kwesi sikhathi nxa u-donate laphana u-GoFundMe, ulenye i-option lapho ofaka khona i-commission, i-tip yabo. So ma ungafuna ukufaka i-tip ku-GoFundMe, uyahamba nje ufuke ufake u-zero, ngoba nxa ungafaka ngu-zero enye imali iya kuya ku-GoFundMe, but ungafaka u-zero yonke imali oyifakileyo iza kuya ku-fund le eMatopo.
Lo ngumnumzana Vezisizwe Bebe odabuke eZimbabwe wafunda eMatopo Mission obexoxa loGibbs Dube Studio 7 eseAtlanta eGeorgia khonapha eMelika. Kulaba dabuka eZimbabwe abahlala kweleBotswana abathi kabakholwa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uzasuka embusweni kungakenziwa ukhetho ngomnyaka ka-2028 loba esebikele uZulu ukuthi usefuna ukuphumula. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHowron kweleBotswana.
Omunye wabathandabuza ukwethule ngumongameli Mnangagwa ngeviki ephelileyo esemdare Teachers College ngumnumzana Mkhululi Moyo ohlala eHaboroni.
A politician is a politician. Umuntu alale phenduka angazwa kubele siqiniseko sokuthi akukhulumayo ikho ngempela yikho khonoko. Ama-politician vele aso bantu ukuthi thwa ungabathemba 100%.
Umnumzana Andreas Sibanda esinye isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leli laye uthi akuqedakali ukukhulunywa ngumnangagwa.
Nxa singakhangela sibuyele emuva ukuthi umongameli ube khona ngemuva kusasele President Mugabe odonse iminyaka leminyaka bebonke. So ngalesi sikhathi ngiyazibuza ukuthi yena phakathi kwenhliziyo yakhe laye akukho yini okungathi kuyatsho kuye ukuthi athakazelile ukubusa iminyaka leminyaka.
Kodwa abakhona abakuhulumende kanye labaphikisayo abathi uMnangagwa ukhuluma iqiniso njalo uzasuka esikhundleni sikamongameli. Umabhalani jikelele webandla liphikisayo leBotswana Patriotic Front umnumzana Lawrence Ogeditse uthi ngokubona kwakhe uMnangagwa uzasuka embusweni.
It's really good that he's thinking of stepping down, but then a lot of people would, you know, doubt whether he actually will step down.
Linyathela elihle kulizwe leZimbabwe, mina ngibona uzawehlika esihlalweni. Izikhathi ziyantshintsha njalo angiboni lesifiso sokuphuma uma njengomgabe kafuna ukugcina ekhitshwa ngala ngeyinye indlela.
Ocubungula ezombusazwe ekwele United Kingdom umnumzana Zenzo Moyo uthi inyathela likamnangagwa lingabe liyindlela yokulinganisa ukuthi uZulu uza kuthini.
Kusangenzeka ukuthi isimemezelo lesi abasenzileyo singaba kuyindlela esingayibiza thina sithi testing the waters kumbe testing the mood out there, ukuthi babone ukuthi abantu bazaluthatha kanjani lolu daba.
Umoyo uthi kungenzeka njalo ukuthi ibandla lezano PF liyabona ukuthi amabandla aphikisayo ayaxega kwamanje yikho bezama ukulungisa umuzi wabo.
Angeke ngithi mina kusengenzeka ukuthi ibandla elibusayo selihlale phansi lahlaziya labona ukuthi amabandla aphikisayo ayantenga njengamanje esingakubiza thina sithi a very weak. Ngalokho ke kuthi ukuthi i-ruling party isangenza noma yini ekuthandayo, isingatshintsha-tshintsha itshintsha-tshintshe isazi ukuthi akula opposition engathathela umbuso.
Isimemezelo sikaMnangagwa sabuya ngesikhathi kulongahlaliseki ngenxa yemizamo phakathi kwebandla lakhe leZANU PF ukuthi kwesulwe imigoqo yesikhathi sokuhlala ehofisini kamongameli weZimbabwe. Sekudume islogan esithi 2030 uMnangagwa uzabe ekhona, kodwa kukhanya kulabanye kubandla leli abakuphikisayo lokhu. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.
U-Esnathi Ndlovu ohlala ephumula koBulawayo oyintshantshu kwezemidlalo yokugijima usethole indawo yokufundela ezokugijima kwele Melika e-El Paso University. Unina uElizabeth Ndlovu uthi inkinga yokuthi kabala mali yokumthengela itikiti lendizamtshina leyo kugada ibhasi ezamtshiya kwele South Africa engakayi ekolitshini lakhe. Unkosikazi Ndlovu uxoxa ngodaba lolulo Gibbs Dube oStudio 7.
U-Esnathi ulesipho sokugijima ukwenze wazowathola i-scholarship elizweni langaphandle ele-United States of America. Uhlupho esilalo ngolokuthi sithenge itikethi lokuthi ahambe. Isikolo sakhe sivulwa ngo-August, but first week of August kumele abe sefikile ngale okuwukuthi sikhangele ukuthi ekupheleni kwenyanga kusukisela ku-25 kusiyafika ku-30 July abe sehambile ukuyangena ecollege yakhona ngale kuthiwa i-El Paso Community College ese-Texas. Iyo ikholeji ethe iyamfuna ukuthi azobagijimela khona ngale. Amanye amaphepha, ivisa bese silungisile, ivisa uselayo. Uhlupho kuphela osolukhona ngalokuthi hlanganise imali yokuthi sithenge itikiti lokuhamba. Okunye sikukhangeleleyo ekuhambeni kwakhe, sikhangeleleyo ukuthi asukela lapha esiya eSouth Africa ngebhasi, ngoba singathi itikiti futhi kusuka lapha kungadura. Asuke ngebhasi ayegada eseSouth Africa, but kulula ngayona leyo ndlela. Ngiyosulucela uncedo ukuthi amasenti esingawathola siwabambanise enelise ukuthi laye ahambe ayekhulisa ithalenti lakhe ekhona ngale elizweni lase-America.
Yes, ngathi-ke kufunakala imali enganani xa sikhuluma ngalokho?
Kufuneka 1200 eyokugada indizamtshini nxa esukela eSouth Africa esiya straight e-El Paso, e-Texas. Esuka lapha esiya e-South Africa, i-R400. Thina ngokuhlala sihlala ephumula endala, ephumula old endala kusiyi, duzane leklinika. Singatholakala enambeni ezithi 0775936436. Kumbe ababe seduzane tholakala endlini kusi-5032 koBulawayo.
Unkosikazi Elizabeth Ndlovu ngunina ka-Esnathi Ndlovu okumdlalo wokugijima ubexoxa lo Gibbs Dube oStudio 7 ekoBulawayo. Sokuyisikhathi sabalaleli.
Studio 7, sanibonani njani? Ngoba sizokuthola kuzoba le summit eSADC next month. Okunye futhi okusimangazayo ukuthi nangilalo Chamisa onguye wavotelwa ngabantu bakithi kakhulu, uzithulele tuka kakhulu emelutho, akabonakali lokuthi wenzani. Enokuhlungu kakhulu kubantu bakithi, ngoba manje uChamisa la wachiya abantu bakithi wafaka emgodini wabalahlela khona, wabachiya khona. Namanje abantu bakithi bahlupheka, kathesi kunje labantwana bezikolo kunzima ukuthi bafunde lokuthi bezwe bekhuluma, bazithulela kula nto abayikhulumayo. Uchabanga bathengisa isizwe sakithi, kuhlunga kakhulu okwenzakalayo kakhulu kubantu bakithi. Besicela ukuthi sizwe ukuthi kati bona bathula kangaka, bathuleleni, abakhulumi lutho. Abantu bakithi bayahlupheka, bayasokola yindlala ngapha, ngabantwana besikolo bafundiswa ama-indima abangazaziyo. Yazi kubuhlungu kakhulu lokhu Studio 7 okwenzakalayo kakhulu ngesizwe samaNdebele. Sisebuhlungwini obukhulu kakhulu kwesingabaziyo ukuthi why uNkulunkulu esizweni langale ndlela esibuhlungu. So kubuhlungu ngoba sifana lesizwe esingazaziyo ukuthi isizwe esibheke kuphi, esiphephe
Studio 7 kunjani lami lapha ngilokukhala okukhona endaweni yethu lapha engikhona ngisebhinga elushulu esongwa area lapha silesikolo sethu okuthiwa isongwa primary. Isonkwa primary isikhala ngamanzi, ayila manzi vele, amaticha ayashoda kula maticha kunje. So vele ngikhuluma, so kula maticha akhona 4 kuphela wokuthi ma befundisa. Bathola uticha oyi-1 ufundisa ugrade 1 lo-2. Lapha vele ludubo sibili emfundweni zabantwana. Abantwana vele bafila abafundi lutho, okuthi sibili uticha layo uthi engazama ukuthi efundise ugrade 1 lo-2 ehlanganise, bebahlanganisile bonke vele akulanto ephumayo. So abantu bethu bayafa emfundweni, akula. So lapha besikhala ngamanzi ukwenzela ukuthi kungaba la manzi amaticha maybe angakhwanisa ukuthi bebuye bebaningi, ngoba ungakhangela isonkwa since vele sivulwa isikolo lesiyana, zona vele azizake sibe la maticha adlula 7. So kathesi ngikhuluma, so kula maticha ayi-4 kuphela.
Laba ngabalaleli be Studio 7 lingakhohlwa uhlelo le Live Talk liyalandela namhlanje sikhuluma labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa ngokungenziwa ngohulumende wakwele South Africa kuzizalwane zeZimbabwe ngamaphepha okuhlala lokusebenza kulelo lizwe silugqiba ke lapha uhlelo lohlala namhlanje olivalelisayo uDabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.